ngenzela umuntu yabe owe imali isikhathi esiningi uyabe se owe imali esuka ngo-July August September kusiza ngayo sinazela ukuthi ngokunjalo kodwa-ke of late labanye abantu futhi abangathi bayakhonona abantu bona basesebenzela amabhizi babona ungathi lezane imali phali ngazo esulwa zikhanye ngathi ezikhona abantu abanjalo sibadvayisile ukuthi hhayi sibona ungathi ihlupho lungabavilini so abathatha amabhili zabo bezimele bekanga-individuals bahambe ekhansilini abaye kuthi kwenzakala zathathiseli sathi abekungathi abazisanda abantu bekhansili sebezabuya kithi njengamanje njengabameli babo uma-residence sihambe labo siye kuthi uhlupho lungabi then sesiya kuzesa izesa ihambe kuqalisa izesa yesulama yehlisa izikweleti ne-$160 njalo izesa umehluko wale ne-council ukuthi wonke umuntu uzabhenefithi $160 lowana obe-owa ukuhlisa nge-$160 uthi lowana obengasikwelete uyathola imali uyafakelwa ngase-$160 and akuthi kusezasebenzisana isikhathi esithile engabhadali elowesinto $160 kodwa singakuthi ukuthi asikathola ama-complaints amaningi asiyavela kuzesa isizathu kuyikuthi izesa sibona ngathi abantu abama-resin amaningi abakatholi lawo mabhila
laba ye abakuhlelo lwama-prepaid meters
ye abaningi abantu bobulawayo kanti sikhuluma kanjena nje sebangena kulolumalo lwama-prepaid meters njalo sibona ngathi bokwenza izesa kungabi lama-complaints amaningi ngoba umuntu ngaye laphana ehambe siyaamagezi ukuthi aluthim ngakasebenzisa bahle bancedisane ukuthi bakuthenge futhi hhayi wena nje obule mali engakuthi okuyisikowa lapha sesibhukutiwarensi umuntu mayelothi bobahle bakhulumisane imali yani ihlehliso sibona ngathi okuncedisisesa futhi ukuthi kungabe lama-complaints amaningi unlike ngapha-ke zamanzi ngoba ukhansili uqala udle ukusubhadala lethu kodwa-ke sibona ngathi i-prepaid meter system leyani yebancedisa ukuthi abantu bancediseke njalo kungabi lama-complaints amaningi.